I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Lokho kusitsho ukuthi izakhamizi ze-Victoria Falls nxa zikhala ngama-rates lama-tariffs akusinto abahlala beyenza iminyaka yonke. Abantu be-Falls indaba zama-rates lama-tariffs yinto ababengakhali ngayo, yinto ababejayele ukuthi i-council ingachaje ikuchajileyo bayahamba beyisibhadalela. Manje nxa isikhathi esinje ungezwa idorobho elifana le-Victoria Falls isiba lezi zakhamizi ezikhalayo ngenxa yama-rates and tariffs, kuyabe kusitsho enye into, yinto okumele ukuthi inkokheli ze-Victoria Falls ezihlanganisela ama-councillors esingathi ngama-city fathers ethu le-council management abayibo abale-final decision esingathi adoption of the budget, ingabantu abamele belalelisise kakhulu bezwe ukukhala kwezakhamizi. Siyazi ukuthi kulemthetho egavena indlela i-budget e-formulator ngayo. Izakhamizi ze-Victoria Falls zakwenza lokho, zakwenza izakhamizi ngendlela ezingazake ziyenze ngayo. Uyathola ukuthi ku-budget formulation from September last year izakhamizi ze-Victoria Falls zasukumela phezulu zisitsho ukuthi i-budget leyi it's very high, it's very expensive. Not only expensive ngenxa ukuthi kumbe idurile kuphela, i-expensive in regards to i-performance ye-economy yethu ngenxa ye-COVID. So lokhu ikhansili labahlonitshwa bethu abazange bekuthathe into cognizance.
Nxa likhulumisana layo ikhansili ithini?
Ikhansili sathi sixoxisana layo sathaba ukuthi yasinika ithuba lokuthi thina sitsho izikhalazo zezakhamizi zethu ze-Victoria Falls. Sababekela ngezikhalazo esilazo, satsho njalo ukuthi izakhamizi za-attenda azange zalalelwa ekuqaleni ku-budget formulation. Izakhamizi zabhala izincwadi, but izincwadi lezi babankomo bathi kuthiwa these letters they fall short of a technical law provision enzela ukuthi kuthiwa kusamele kube lezi ncwadi eziyi-30 per every item. Of course lokhu kusingabe singakwenzanga, but thina sithi njengezakhamizi kwakumele bekhangele imeseji esasiyisenda esingahlali siyisenda minyaka yonke, ukuthi bekhangelisise ukuthi indaba kuyini okwenza ukuthi izakhamizi ze-Falls zize zikhale ngama-rates okwamanje. Kodwa sithe sesikhulumisane labo ba-accepta, bavuma, bathatha konke esakuxoxisana ngakho okukhona kuma-minutes, basebeinge ja bona lama councillors ba engage bayenza i resolution yokuthi behambise izikhalazo zethu ku minister. So sikhuluma okwamanje, sikhuluma simelele ukuzwa ukuthi u minister uzathini, but kukhanya kule hungahunga lokuthi kusamele sibe lezakhamizi ezikhona e-force lamanye ama stakeholders azadingwa ukwenzela ukuthi sikhangelisise njalo i budget lay, sikhangelisise njalo andubana sibisele njalo ku minister for approval.